Hayi babakandi. Undoda lo ule 18 months, 1 year 6 months bemcela amaphepha wona lawo ukuthi sicela uleta amaphepha lawo, sicela uleta amaphepha, sicela uleta amaphepha la, sicela uleta amaphepha. Kazange avume ukuthi aleta amaphepha la. Ngabe emiyekele kwaze kwafika kathesi sokusiyalanda ukhetho. Indaba kabani? Indaba yakhe ngoba aluba ngabe wawaletha khonapho 1 year ago, ngabe kasikukutsho khonoko. Ukuthi bungani bemhlasela khathesi bamnika ithuba elide isandla eside yena ngekhanda lakhe liqinileyo wazitshela ukuthi akula lutho abazalwenza lapho amaphepha la ngiwathethe amaphepha ngawami bazawabona kanti uzitshela kabuzange la so amaphepha lala sebewathethe bawathatha kathesi nxa bewathatha kathesi yi-politics phela nxa kumtshaya angazakhala ngomuntu ukuthi khona kumbe bona ama-Republicans bakhale ngomuntu ukuthi indaba esehlaselwa kathesi hhayi akulanto enjalo le into le yinto endala ukuthi ngabe wayilungisa yena ngesikhathi bemcela masinyane ukuthi khona hhayi amaphepha ohambe lawo awafanelanga ukuthi abe ngapha kufanele ukuthi abe ngapha esiphaleni esikhulu yena akazange awalethe leli licala leli licala sibili elisegcekeni angithi sisonke lapha sizabe silokhe silihlola nje sihamba lalo sizwa ukuthi kuzafika ngaphi kuyawela ngaphi indulo xaxaxa mna ngibona ngathi hayi yena nguye ozehlulekeleyo la bona ama-Republicans bahlutshwe ukuthi basuke bamsekela nxa sekuphenduka sekubatshaya la kuma-elections la akhathe sabuyayo yikho sibe sitsho njalo nxa ungakhangela inkulumo kaBiden namhlanje emini awubatshaya wabavuthuza so bona sebebona ngathi sebefuna ukucatsha ngakho khonoku kodwa-ke bona yiba bazigqula amazwane khonapho bona ama-Republicans wona lawo ngokusekela nalo hlanya lwabo lonolo oluqhubeka lokho elusenza lusiya phambili yikho kubona kwami lokho baba kanti